Lanya kungani kuhle kwezulu okubangele ukuguquka kwomkhathi climate change, kudubo lokusilela kwamanzi emhlubulweni eminingi emaNdebeleni lubikwa soluqheliswa nayikonakalo kwamadamu amaningi angalungiswayo ngemva kokudilika kanye lokwanelwa kwalawo asebenzayo ngoba enadisa abantu kanye lesifuyo. UMnumzana Zwelithini Ngabula owesitezi uthi sebe loluhlupho olukhulu ngamanzi ngenxa yokungani kuhle kwezulu osekudala ukuthi omama batshone beme ngezinyawo.
So kulethe uhlupho kakhulu kuzifuyo lasebantwini nje jikelele. Uzafica ukuthi ilanga likamama suku zonke ukusuka ekuseni kusiya ezikhathini zemini umama uchitha lezo zikhathi edinga amanzi. Ufuqwa ngamabhara, kudonswa ngezinqola, abanye bathwala ngamabhayisikili.
UNkosikazi Juliet Ntuwane wayeyisiphathamandla senhlanganiso mele amalungelo abomama e-Women Development Association of Zimbabwe WOTAS kuthi uzulu wonke nje kwana North ubhekane lo dubo lwamanzi.
Lapha-ke esitezi ahlupha kakhulu lakho. Abantu bahamba about 8 kilometers a day besiyadinga amanzi. Esitezi kule distance lapho ohamba khona 7 km usiyafika eThuli.
Uqhubeke ethi udubo lolu soludala ukuthi abalezinqola bawathengise ngemali ephezulu.
Inqola sezihamba up to 8 rand per drum uthi uwathole nxa ungela amanzi awula North.
UNkosikazi Siphathiswa Wenkala wayisakhamuzi esilikwe ekwana North uthi uma ngaba uhamba emude kakhulu ukuyadinga amanzi
5 kilometers ukuya 5 kilometers ukuphenduka and khona ngale emfuleni sokutshona kutshonile kakhulu. Thina sigabeni sokhethu silikwe vele amanzi awakho ngitsho sikolo ekilinika kula manzi nje kuluhlupho lwaziwayo. Baye bazapha be-World Division ukuthi basigebhele imigodi kodwa kwehlula bathi vele indawo yakithi ayinamanzi.
Ekhuluma kwensukwane ezedlulileyo emhlanganweni ebandla le-ZANU-PF ukukhankasela usekelo kukhetho ebulilima umphathintambo obona ngezenzakala esabeleni sezansi emaNdebeleni uMnumzana Bhedi Koncube ubikele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ukusilela kwamanzi ngolunye lwenhlupho ezibhekane lozulu kulesi sabelo.
Wena kuningi ngitsho izikhala zengingazifakayo kodwa-ke ngenxa yezigamadamu namayunivesithi akusesisa kwanelaabenisasitetek.
Iningi lamadamu akulomhlubulo ezansi emaNdebeleni adilika ngesikhathi sezulu lesiphepho se-cyclone Elene. Lawa ngagoqelela egungu elilokhu lingakalungiswa lanamhlanje kungenani lokuthi sekuleminyaka leminyaka labhidlika. Kuthi umsebenzi wokwakhiwa kwedamu leTulumanange sekuphinde kwamiswa njalo ngenxa yokuswelakala kwemali. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseuyilonke kwana North ngu-Albert Ncube.